Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 1 Nhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwabhiwa okwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezalo kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezano PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zaloMango.
Kakaso wenziwa ngomgabu ukuthi yena ukhuluma labo ntango ukuthi bavotele izandu umkhetho oluzayo. Bona even othanga bakhona labo kuyabe behlanya sikubulalela umuntu yena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza. Njalo athikho esikukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu PF elungiselela ukwamukela umongameli Mgabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnene.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka 2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emandebeleni izivikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla lezanu PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zakuluMango. Unompumelelo Moyo usipha loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika, bethi kuyimihlolo ukuba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloMango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho ke kumele kumiswe kungakayikhathana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluzuza insuzo njengalokho kwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezalo kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga, njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhuka kunje kuzaletha ukudurika okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF loMgabe bayadelela.
iZANU-PF loRobert Mugabriel Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass-graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhalekhukhwini kamphathintambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidakwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba, kuthi izizalwane zaloMango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye lokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umimanzonzo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Kubikwa kuchone kupitizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMugabe azahamba ngayo kusasa ibikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. uMugabe ukhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomwe.
Umkhankaso wenziwa ngumgabu ukuthi yena njengomgabu utawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Mbona even ontanga bakhona lapho beya behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulo amelatshela ontanga nothi lokho kuye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-FDCT hayi asenze silandele izanu, thina senze okwethu, siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo, sihlale phansi nabo, sibabonise kuyini ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi singavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo, indaba yemisebenzi, indaba yokudla, indaba yezibhedlela, ngoba kadesi ungakhangela imigwaqo, ukhangela imigwaqo yatshiwa nguSmith, ukhangela imigwaqo yelomgabe namuhla kuyanyanyisa kwelizwe Zimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo? Bayamukela njani abantu?
Ngathi is one of the best strategies esiyenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokhuyana ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo, abanye kumele behambe imange emide besiyahlangana lani, kodwa kathesi kuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo, sixoxisane labo in small numbers beyifamily, bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi ukuthi asemanzini, amandla eZimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu, ngoba yibo abamele bekhipha umgabi, ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje, kodwa abalamandla yibo abantu ontanga, yibo abahambe ezikolo, kathesi akula matitsha ezikolo emaphandleni njalo umuntu abalama degree bonabo abafundiliyo yibo abathengisa i-ATM esitradeni. Kunzima kho.
umnumzana Dube Mukomwe ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabomakhalekhukhwini ezama-mobile apps sebedlela evalweni besesabela ukuba ukuqatshwa kukankosikazi Bona Chikore, indodana kamongameli Robert Mugabe, kubhode ebona ngokulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami le asizethinte ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje, ayisiyo into ekhupha i-information esingathi ayifuni ukuthi ibonakale igovernment.
Awungitshele-ke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni, ayisoze ivikele ukuqinisa abantu ulwazi olwaziwa ngabantu bonke, esithiwa yi-public knowledge. So i-airplay yakhiwe iyenzela ukuthi i-public leyo itholakale ezindaweni eziningi, ibonakale ngabantu abaningi, abantu abangeke beyisebenzise futhi. So ngokubona kwami hatshi abasuke bayivalile leyo apha.
Kodwa mnumzane, uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kumabonakude. Njengoba kulobu dlelano olunjalo, ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi?
Ngathi ukuthi into kwabo lokho kuzaba nzima, njengoba leyo nto esithi i-internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula. Umuntu engathola le app ngezinye izindlela, engavula leyo website ngenye indlela. Uvivalele sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela ekuthi afanele kubonakale ngabantu, kuyayenza kube nzima. Njalo futhi isikhathi esiningi kuba lento le esiyibonayo endaweni zabo internet ukuthi ungazami ukuvala ulude kwi-internet, kuyaqinisana ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu. So angiboni bazazama ukuvala lokhu, kodwa bengazama kodwa angiboni ukuthi asebenza
bengahayi. Ngiyakuzwa kahle mnumzane. Ulasi isiluleko naso kunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile board?
Ungesaba ukuthi uzatholakala, ngoba isikhathi esiningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo. Kuma-apps azokuvikela ngale mali abantu laba abavula isito zama-apps o-Google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le information bayazigcinela wona ngokwabo.
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu, ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha, usixoxelaye ecingweni eseHarare.
Live Talk kwasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela impiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa, bathumba omunye njalo bathiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan eKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400. Lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu ukwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisitshiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasothisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeliso ebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangu dlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzanele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumva.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngoba ngathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu isa abathi bona ukuya ethethweni ukuzihlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe ingaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli likhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badlangale endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu lento eyenzakala ngo-2008 ngakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho lukamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka silokhu okubuyezakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibe sitshaye ngemva kokuvota sesitshayela ukuthi sivote kanjani, kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona. Kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedubo. Abantu abethu beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sesifisa, isikolo akusafundi akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlale nezindlini siyekele ukuyavuta. Ngiyalisike nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uphetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuze kwinithi wase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina emandebeleni basibulala nge-ground, kodwa lokhu izani yangena kayikaziwini ebulawayo noma kuthi kathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe uphetho lwakhona kabakani. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxa lasibulala nge-ground asifuni ukuthi silisibuze. Thongeka sikwanise ubuntu ukwenza imandabeleni yonke, iZimbabwe yonke izakwanisa ukuyenza, ngoba nxa sosilekhethe laphana uyabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe, ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla wona ukuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina, akungigcine umuntu okutshentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho okwenzakalayo, ikakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona. Amanyana futhi sibeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ungasabi khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswangirayo uzakuthi njalo eqinisile athi mina yimi ngilabantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uphume phezulu lokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na.
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ube xoxa indawonye lomsekelo wesikhulumelise bandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanga amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka 2018 kuvika uMavis Gama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hhaji. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedale lephalamende okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kwamongameli. Lokhu kutsho ukuba idale likhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhlaka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhlaka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka-2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiyagalombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka 2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Izethi uhlangothi lezwane PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi bayitshontshe ukhetho kuleli lizwe. Sonke siyazi umaZimbabweni amahle ukuthi njengamabandla aphikisayo besiloku esixukaxukana ngezethi ukuthi itshintshe indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela uvota for, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezingwadu abantu abangelazinto kodwa belotsha.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolijini le-Midland State University njalo engomunye wabontanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwa ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele le-ZEC siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR, Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi sitholakala siyingxenye yalelo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
IZEC ingasehlula ku-BVR. Sizimisele njalo ukungena kuyena le ndlela ababesifekele yona. Thina ngoba sekukhangelele ukuthi siqoqane njengabontanga. Weze bafakile iBVR bayikhipha. Thina sesikufune ukuthi singene ekhetweni. But iBVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esiyifuna ukuthi sambe ekhetweni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusebala ukuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwo wona iqiniso bana siyadliwa iZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolinye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho lwa ukhetho namhlanje still kuyabe lokhu within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties banambani oza leader esithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani ubana ubani ozathatha le-constituency kubameli bedale le-parliament. Njalo ngathi kuningi esimele siwenze njengo-opposition parties.
Uthe okudanisayo ngoZulu yikuba lokhu esilela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hhashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo okuqinileyo. So siselomsebenzi seselomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngale njengo-opposition. Kuba nathi nxa sisiyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi le ZEC ayikazijeli ukubana abantu bami kanje, bami kanje, bami kanje. Xa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudio nje umngcele wakho yilo lalo. Xa uhlala ekambuzuma kustudio nje umngcele wakho uyabulapha lalapha. So ngathi seselomlando, seselomsebenzi omkhulu kakhulu.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yeZEC ukuzwa umbono wabo phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekileyo ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa-ke bathiwa phandle nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube lokuthula. Ilizwe leMelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Ngakho-ke lisebenza lenhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative, kumbe i-GPOI, iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu 53 ukwenzela ukunqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ezama ukulethela uzulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. Udana Hawk okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Wangishiyela themba.
Ingoma emnandi, ingoma ye Lady Smith, Black Mambazo, ethiwayo na Nomathemba isiqibela uhlelo. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thokazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.